imisebenzi isahluko sefica minwe munye. USawuli esafutheka ngokusongela lokubulala abafundi benkosi, waya kumpristi omkhulu wacela incwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni ukuze kuthi uba efumana abantu baleyo ndlela abesilisa labesifazana abalethe eJerusalema bebotshiwe. Wathi ekuhambeni kwakhe esesondele eDamaseko waphazima masinyane incwa zonke ukukhanya okuvela ezulwini, wawela phansi wezwa ilizwi lisithi kuye,
Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na?
Wathi,
ungubani Nkosi?
Yathi,
nginguJesu omzingelayo, kodwa sukuma ungene emzini, uzakutshelwa lokhu omele ukukwenza.
Amadoda ayehamba laye ayemi engelakukhuluma ngoba ezwa ilizwi kodwa engaboni muntu. USawuli wasevuka phansi, wathi esevule amehlo akhe kabe esabona. Ngakho basebembamba ngesandla bamusa eDamaseko. Kwaba zinsuku ezintathu engaboni, engadli, enganathi. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile othiwa nguAnaniya. Inkosi yathi kuye ngombono,
Ananiya?
Yena wathi,
ngikhona Nkosi.
Inkosi yathi kuye,
suka uye endleleni ethiwa iqondile udinge endlini kaJudasi umuntu othiwa nguSawuli waseThasusi. Uzamfumana ekhulela. Ubonile ngombono umuntu othiwa nguAnaniya engena ebeka izandla zakhe phezu kwakhe ukuba abone.
Kodwa uAnaniya wathi,
Nkosi, ngizwile ngabanengi ngalowo muntu konke okubi akwenzileyo kwabangcwele bakho abaseJerusalema. Lalapha ulamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke labo abakhuleka ebizweni lakho.
Kodwa inkosi yathi kuye,
hamba, ngoba lowo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha ibizo lami phambi kwezizwe lamakhosi labako-Israyeli, ngoba mina ngiza kumtshengisa konke amele ukuhlutshwa ngakho ngenxa yebizo lami.
Ngakho uAnaniya wasuka wangena endlini wabeka izandla zakhe phezu kwakhe esithi,
Sawuli zalwane, inkosi uJesu ebonakale kuwe endleleni oze ngayo. Ungithumile ukuba ubuye ubone, ugcwaliswe ngomoya ongcwele.
Wahle kwawa emehlweni akhe kwangathi izinkwethu, wabona, wasukuma, wabhaphathizwa, esedlile wathola amandla. Wahlala labafundi baseDamaseko insuku ezithile, masinyane emasinagogeni abo. Washumayela ngoJesu esithi uyindodana kaNkulunkulu. Bonke abezwayo bamangala besithi,
lo kayisuye yini owachitha eJerusalema bonke labo abakhuleka kulelibizo? Lalapha uzele khona lokho ukuba abathathe abase kubapristi abakhulu bebotshiwe na?
Kodwa uSawuli wakhula kakhulu emandleni, wabehlula abaJuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi uJesu unguKristu. Sekudlule insuku eziningi, abaJuda benza icebo ukuba bambulale, kodwa icebo labo laziwa nguSawuli. Babemlindele emasangweni emini lebusuku ukuba bambulale, kodwa abafundi bamthatha ebusuku bamehlisela ngaphandle komthangala ngesilulu. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa labafundi, kodwa bonke bamesaba bengakholwa ukuba ungumfundi. Kodwa uBarnabasi wamthatha wamusa kubapostoli, wabalandisela ukuthi uyibonile inkosi endleleni lokuthi ikhulumile kuye lokuthi eDamaseko uchumayele ngesibindi ngebizo likaJesu. Wahlala labo eJerusalema ephuma engena phakathi kwabo echumayela ngesibindi ngebizo lenkosi, ekhuluma ephikisana labaJuda abakhuluma isiGriki. Bona bazama ukumbulala. Abazalwane sebekwazi lokho bamehlisela eKhesariya bamthumela eThasusi. Ngakho ibandla laba lokuthula kulo lonke elaseJudiya, lelaseGalili, lelaseSamariya, lakheka lihamba ngokwesaba kwenkosi, landa ngokuqiniswa ngumoya ongcwele. Wathi uPetro ehambela izindawo zonke, wafika la kwabangcwele abahlala eLida, wafumana khona indoda ethiwa nguEneya, eyayiyisilima isilele ecansini iminyaka eficaminwembili. UPetro wathi kuye,
"Eneya, uJesu Kristu uyakusilisa. Vuka wendlule icansi lakho."
Wasevuka masinyane, bambona bonke abakhileyo eLida leSaroni, baphendukela enkosini. Kwakukhona eJopa umfundikazi othiwa nguThabitha, okuyikuthi ngudokazi. Wayelemisebenzi emihle lokusiza abayanga. Kulezo nsuku wagula, wafa, sebemgezisile bamlalisa endlini ephezulu. Njengoba iLida laliseduze leJopa, abafundi sebezwile ukuthi uPetro ukhona lapho, bathumela amadoda amabili kuye bemncenga besithi,
"Ake uze kithi ungaphuzi."
UPetro wasesuka wahamba labo. Esefikile, bamthatha bamusa endlini ephezulu. Bonke abafelwakazi bemalaye ekhala, bemtshengisa izambatho lengubo udokazi ayezenzile eseselabo. UPetro wasebakhuphela phandle bonke, eguqa ngamadolo wakhuleka, wasephendukela esidunjini esithi,
"Thabitha, vuka."
Wasevula amehlo akhe, wabona uPetro walulama. Yena wambamba ngesandla, wamsukumisa, wasebiza abangcwele labafelakazi, wambeka phambi kwabo esilile. Bezwakala kulo lonke iJopa, abaningi bakholwa enkosini. Wahlala eJopa insuku eziningi loSimoni umkhuhli.